siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Udaba lokubulawa kwesilwane uSesel seluveze inkinga yokubulawa mahlayana kwenyamazana ukuthi kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi ziqhubeka zixotshwa emankampanini afana lololiwe, silengxoxo lolwela ilungelo lezisebenzi.
So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu, as I'm speaking to you now, sizaba nemithi ntambama.
Ukuhlelo lwezamasiko sixoxa ngendlela zendulo ezazisetshenziswa ukuvikela ukuqedwa kwenyamazana zendle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abalwela ilungelo lezisebenzi bathi inani lasebexotshwe kulandela lingedlula lelo elikhulunywayo elenkulungwane ezilithumi i-10,000 lokho kulandela ukuxotsha kwezisebenzi zikaloliwe lapho uhulumende leziphathamandla zalinkampani ezithi uxotshwe izisebenzi ezingamakhulu amathathu kuphela. Abamela izisebenzi bathile linani kaliqondanga ngoba izisebenzi ziqhubeka zixotshwa nsuku zonke kusukela ngeviki edluleyo. Isikhulumeli sikaloliwe uMnumzana Fanuel Masikati walile ukukhuluma ngalolu daba. Kusukela ngeviki ezimbili ezedluleyo lapho umthethwandaba weSupreme wanquma ukuthi abaqhatshi balakho ukuxotsha izisebenzi ngemva kokuzipha inyanga izintathu zenotice sokuxotshwe inkulungwane ezingafika amachumi alichumi. Umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa wazise ukuthi uhulumende uzaxotsha ingxenye yezisebenzi zakhe ngoba engasenelisi ukuzibhadala. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana uNkosazana Grace Mathe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Engingakutsho mina in solidarity with the railway unions, mina ngi-under i-commercial workers union but ngingu-chairperson wabomama uSendrijin. Really, it's not fair and we feel ukuthi i-government is letting us down ngoba kumele bethi protect izisebenzi. Isikhangelo le-constitution yeZimbabwe ukuthi they cannot just let ama-employers ukusebenzise i-judgment khona kule mthetho omele ukuthi ulandele. So ukuthi sitshengisele ukuthi we are in solidarity nabanye bethu, as I'm speaking to you now, sizaba nemithi ntambama 5 o'clock e-Western region to strategize ukuthi singancedisana nabanye bethu ukuthi bebone ukuthi okubayihleleyo lathi lathi sikala sindaweni labo.
Bona zona izisebenzi zisithi bengafika 1300 abaxotshiweyo, lina njengenhlanganiso lizwa kuthiwa bangaki njengoba i-management yona isithi
300? Akukacaci because njengoba ngizisho ukuthi iyincwadi zakhona zilekho zithiwa ziyadilifa. So really ukuthi what inhlanganiso iyacela ukuthi isisebenzisa lezi zithi incwadi silethe incwadi ezethithiwe so that at least kule desk ezayinama-statistics. Currently really ukuthi ngingathi ama-statistics mangaki ngoba akucaci ngoba abanye bathi kumele kuthi ngu-1500, abanye bathi 1000, abanye bathi 1300 bona abaxotshayo abakwaziyo. So thina we are relying on ukuthi izisebenzi ngazithola incwadi bezilethe ezethithiwe lathi sengi-statistics so that then i-ofisi ka-secretary general isingakhipha-ke ukuthi i-position sibili eyiyo. Kati khathesi sibili esingakutsho ukuthi yebo sekulezinye izisebenzi esibaziwe abangani bethu asebephiwe izincwadi asebehlezi ngiphasini. Kati the-actual figure really currently we cannot say until we get ukuthi abantu bonke nxa bengacomplya izisebenzi zingezwa isikhalazo sikababa umoya ukuthi abaphiwe izincwadi
Ah, okay. Same thing, Eskiwa. Can you tell us What is your reaction to the firing of the NRZ?
Unkosazana Grace Mathe, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izisebenzi ZCTU kuhlangothi lwabesifazana obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwabulawayo. Ukusenjalo, ummeli wephelandaba Mpopho Mayidalela eParliamente umnumzana Joseph Chuma, olilunga le Central Committee kubandla lezanu PF yena obikwa esanda ukudala inkulumo kuleli dali ngokuthi ibandla lakhe kufanele livuselele umnotho welizwe. Ucizelela ukuthi amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi kufanele besebenze ndawonye ukuvuselela umnotho welizwe wona osubhidlika ngoba abantu besebumzimeni. Umnumzana Chuma,
umumula awumanga kuhle ikonomi wethu awumanga kuhle ufile ebulawa izitha zethu ebezifuna ukuthi zidale lokhu abakuthi ngesikhiwa i-regime change. Bakhiya amatoma bavala babasihluluza kwaba nzima la. Kodwa ngenxa yomusa kaNkulunkulu ilizwe alivalana, ilizwe alimanga, silokhu sitotoba sihamba. Into ebengiyikhuluma ephalamende bengikhulumela ukuthi na ngabe umuntu wonke wakuleli eleZimbabwe ake akhangele iZimbabwe ayiqakathekise kuqala. So umbuzo oqakathekile na sifuna ukushiyela abantwana bethu ilizwe eliminjani. Lesi sokwesikhathi sokuthi asibuyele ndawonye sikhangeleni ngoba ilizwe leli linothile bakithi. Lilakho konke esikufunayo. Kodwa ngenxa yokuthi kula abanye ababe bedonsela ngale bebedonsela ngale yikubona into zethu zingahambi. Amaqinga konke silakho khona khonapha eZimbabwe asikho kumele sidinge phandle futhi yinto kumele siyikhiphe phakathi kwethu khonapha eZimbabwe.
Sizwile njalo kuthiwa wathi abantu bangenza umvukela nxa uhlupho lolu lungalungiswanga. Wawusitshoni lapha?
Ngizange ngikhulume into enjalo mina. Bengilo reporter owayekhona ephalamende mzala ngikhuluma laye uzowakhuluma ngokuthi labe ngimangela ukuthi kanti i-headline leyo ukuthi kuzalovukela ivele ngapi ngoba ungabala even isitori sangibona phakathi kwe-headline yena akula lapho okhulunywe khona kuzalovukela. Isitori siphume kuhle sibili kodwa ngiyabona ubaba lota ngu-editor lo ephepha lelo ebevele funa ukuzithengisela iphepha lakhe ngithe vele ngiyamdinga lapho ezamthola khona kumele anginike lami i-commission yokuthengisa ngokuthi kumele ngilithengiwe ithengwa nge-headline yami engayisenge nokuqinisa futhi ukubona abantu beZimbabwe abala ngqondo ezinjalo. Inhlanhla esilayo ukuthina ubaba wethu uPresident Mugabe wasinika ilungelo lokuthi umuntu wonke ngaye isikole afunde. Manje nxa umuntu esefundile umuntu uyabe esekwazi ukuthina awungeke wathi nxa usile endlini ubulala imigano, ubulala ama-TV, ubulala ama-sofa, ubulala into yonke ngoba kusasa nxa seliqedile ukulwa sokumele sicase ukuthenga futhi into leziyana selibisela phela. Into leyo yabe iphuma ngaphi? Iphuma esikhwameni sakho. Sina singabantu abakwanileyo abazivekileyo abantu abesaba uNkulunkulu futhi yikubona even indaba leyana ebutabane siyiyala ama-alternatives siyawadinga siwathole siqhubeke siye phambili.
Ubona ingani ibandla elibusayo lilawo yini amandla okuthi lilungisise konke okuhluphayo?
Ye ibandla lethu leZanu PF lilawo amaqhinga wonke sibili. Ungakhangela ibhuku leli lento ayizima sithi leya ikhuluma into yonke ile mpendulo zonke zokuthi i-economy le singayivusa njani. Kodwa sokufunakala ukuthi nasibambaneni ke siyekele ipolitiki lezane ezopho ngokulwisana yasibisele emuva nje kuphela simbula phambili izaphuma ukuthi wona sonke sizizwe silomthwalo okuthi wona sikhangele ukubana iZimbabwe singayenzelani ukuthi ibe lilizwe eselizimele lodwa.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende njalo elilunga le-Central Committee yaleli bandla. Umnumzana Chuma uphinde wakhuthaza uhulumende ukuthi enze idolobho lakobulawayo libe yi-special economic zone ukwenzela ukuvuselela umnotho welizwe ngenxa yokuvalwa kwamankampani kanye lokuthi abantwana bezigabeni zeMathebeleland bethole indawo zokufunda emakolitshini aphezulu asezigabeni zabo. Lokhu kwenzakala isinye isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo wangumphathi ntambo kahulumende obona ngezokuthuthukiswa komnotho i-economic planning esithi uhlelo lwezimasetho alukafizi izinqumo zalo zonke ezokuthuthukisa umnotho welizwe njengalokhu okwakukhangelelwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voiceofamerica.org. voaindebele.com. Ikheli yethu njalo www.voaindebele.com.
Hello Studio 7 Live Talk lamuhla sizakhuluma ngohlelo lweMandela Washington Fellowship lapho okulabantwana abavela kweZimbabwe labo abaphathisayo kulolu hlelo. Lithumele inumber zenu ku 0024650318 ukuze lingene lani kuhlelo. Iziphathamandla zikahulumende lamuhla zazise ukuthi sokuzaxwayisiswa udaba lokuzingela inyamazana zendle mahlayana kulandela ukubulawa kwesilwane uSiso. Ekhuluma emhlanganweni labakumsebenzi wokuzingela, umqondisi kugatsha lweParks and Wildlife uMnumzana Edson Chitsia uthe uhulumende uphakathi kokuxwayisisa ngodaba lokubulawa inyamazana zendle. Lokhu kulandela ukumiswa kokuthwalwa kwenhloko lezinye izitho zenyamazana zindizamtshina ezivalisa iDelta Airlines. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungula izomnotho elizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uyabona mfowethu, abalaleli beradio yethu thina leyi radio yabantu besikhuluma kuyo bayazi ukuthi ubudlwangudlwangu lobugebenga lokubulala izinyamazana walethwa yizalo PF bethatha amaplaza ama-conservancies. Kukhulunywa ukuthiwa kuna hatshi lingabothatha ama-conservancies kwenzela ukuthi izimali zethu zingena izivakashi zingena ama-shef ezanu-P F abantu be-amile abantu abengena kuma-conservancies bagcina sixabana ngale emashingo ngale gonale jo khathi esingeminyaka ezibili edlulileyo. So ukuthi sokubulawa isilwane esisodwa kathi sebezenza ngathi ngabantu abakhalakhalayo kodwa abantu bezanu babe vele beyizigebenga bebulala izinyamazana lezi bethathela amaplazana amakhiwa khathi sathi into enjalo ke bangasivala amehlo.
Manje ngokubona kwakho, njengoba kukhanya iningi labo ikakhulu bona laba bezanu-P F besithi hawu udaba lukasise lolo alungakhulunywa langalo, kungakusitshoni nxa sikhangela ukubana emaplazini lapha sebaqeda inyamazana?
Yikho vele ngutsho ukuthi emaplazini sebaqeda uthi bebeqeda isikhathi sethu bekhuluma ngakho. Sisazi ukuthi iminyaka lani eminingi edlulela lapha uMasuza laba bexabana nabo labojohn gomo ngale emathibeleleni north ngapha nje emasuku egonale njewu lapha khonapha nje emkare khonaphana ikhwekhwe labantu bona bona imanyefungila behliphana la makorokozi enjalo P F bhizi zinyamazana. So angiboni ukuthi okwakathesi ukuthi sebesithi khona njengoba inyamazana leyana eyodwa leyana yayizekhola nje yabulawa ngupama siyinto enkulu singathi umoya lo wesihluku lo i-impunity uvayolethi lelof law lokhu kwenziwa kathesi ama-concessions ayevele khona lana babe ngasebenzisi bavele kulobugele ngaphakathi. So okwakathesi vele akusethu sebefuna nje ukukhuluma ngakho nje ngoba nje
lo uMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Abasakhulayo bamazwe akuzwekazi le-Afrika atshiyeneyo abaqeda izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship kuliviki bebeqhuba imihlangano etshiyeneyo lamuhla bexoxisana ngendaba eziphatha uzulu ezifana lokuhlukuluzwa kwabesifazana, amalungelo oluntu, amalungelo ezitabane, ukuguquka kwamkhathi lokunye okunenginengi ontanga bezimbabwe ngabanye ababekhokhela imihlangano le abagoqela uYvonne Jila obekhokhela umhlangano obuhlaziya indaba zabesifazana uPromise Muleya obekhokhela umhlangano okhangela nelo zomkhathi legqwetha uKennedy Masiye obekhokhela umhlangano obukhangelane lezidabane untungameli inkomo yestudio 7 uxoxe lo Jila wachathisa ngomhlangano wakhe.
Umhlangano engiyabe ngikhokhela, ngiyabe ngikhokhela lo charity ovele eUganda sikhangela indaba zabomama lamankazana. Sikhangela nje ukuthi lapho esivela khona baphila njani, kuyini ikhathazo abahlangana lazo lokuthi kuyinesingakwenza lokunye nje okubikela omama ukuthi bangene endabeni zepolitics. Yikho engathi izinto esayibe sikhuluma ngazo, kodwa-ke umhlangano lo lolalo oyabe khona e-participator uzabe esinika kumbeni e-participate ukuthi azi ukuthi sizwe ukuthi bona kuyini abahlangana lakho bese sixoxa nje sonke. So siyabona umhlangano wokuxoxa ukuthi sibonisane ukuthi uma sesibuyela emazweni ethu atshiyeneyo kuyinesingakwenza njengabomama. Esikhathini eziningi abantu sijayele ukukhangelela ukuthi omunye umuntu uzasenzela, kodwa sifuna ukuthi nxa sesibuyela-ke emazweni ethu sibone ukuthi kuyinesingakwenza ukwenzela ukuthi labo mama bebone ukuthi hhayi impilo engiyiphilayo kuyini engingakwenza ukuthi ngiyenze ibe ngcono.
Unkosazana Yvonne Jila ngomunye wabasakhulayo abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezinyamazana zasendle. Izolo kade lingabulawa ibhobesi lisesabeka lezinye inyamazana zasendle. Abakwesibanda bebechila amakhala nxa umuntu esidla isilwane, iwobo, intuhu lokunye okufanayo. Kubikwa bekuzila njalo kodube ukudla idube, kuthi ke abakompofu bebesesaba impofu lezinye inyamazana ezinjengayo. Akusizibongo lezitemo kuphela ebezisetshenziswa kunqabela ukubulawa kwezinyamazana mahlayana njengoba kwakuzila ukubulala inyamazana ngesikhathi sehlobo. Ake size ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Saul Gakuba Ndlovu lomnumzana Thandeko Zintimkandla bexoxa ngalolu daba belo Gibbs Dube we-Studio 7. Undlovu uthi izibongo zazisebenza ngendlela ephakeme ukulondoloza imvelo lezinyamazana zasendleloba nje abantu babengalazi bongo ezivela enyamazaneni.
Kanye ngomnyaka inkosi loba induna yayikhipha abantu isithi hambani ngejumo ziyebulawa kwenyamazana. Kodwa-ke kukhona isikhathi lapho kwakungazingelwa khona, kusaziwa ukuthi kakuzingelwa ngalesi sikhathi ngoba inyamazana ezinjengempunzi loba amanqina zazala zazimithi.
Baba Mkanda, wena ubona ngazani kwakusezwane?
Kwakusenziwa khona okuthiwa ngubaba uNdlovu. Inyamazana zazingabulawa ngezikhathi ezithize zomnyaka njengasehlobo anti nabantu babebesebenza. Zazizingele kakhulu ebusika ngoba kusaziwa ukuthi iningi lazo kazimithanga njalo. Kwakungabonga ukuzingelwa nje yonke inyamazana ohlanelayo uyabulala. Zikhona inyamazana kusiya ngezigaba ngezigaba ezazingazingelwa, kodwa nxa liyibonile lingaze layibulala. Ngenxa yokuthi mhlawumbe yayinyamakhosi kumbe yayilomkhuba othize. Athi lokho kwakathesi abantu sebezibulala besidla lentundla, amadurha, amadube. Abantu babezingela inyamazana eziyadliwa zibe yisithebo. Athi lokho sokuyimihlolo njengoba ngisitsho sokudliwa lento ezingazange zidliwe ngobaba.
Yeah, mbwekwe baba Ndlovu, nga kuluma kona baba mkandlu ya chukuti, ziku wana sazi nga zingelwayo. Gambe, nga utata izbongo za bantu uzifaa kona po. Kwa kono kwa kutua lei aibanjo ngoba, inyako tube, lei aibanjo ngoba, inje inje.
Abako tube, babe zila, itube, na abako tube labo. Abako mpofu, bezila, mpofu, jalo jalo. Kotwa ke, njongo kubane chilo, umpoka kabu. Uyabona mpofu, ya inga pongu, ula wanji. Hayi inyamazana yakulawa nqa ingabe inkosi ithe hambani lezi ngelimpofu hayi ukuthi umuntu kazana nje uza hamba ayebulala impofu loba ngamaduka njengokubana esitsho uyakwazi ukuthi akusela maduka kathesi abantu baphunga ukuthi baphunga ukuthiya nje yekela bathiye ngamawaya bathiye ngamasilarha bathiye ngani ngani baceda inyamazana iganga kuseyilo leliyana elayizulu esekuze wathi kathesi nangumkamelika ubuya ungene eplazini eVictoria Falls yadula inkala kathesi lwane ibhubesi elaliyilo elibiza abantu ukuthi wozani lize bona ibhubesi ibhubesi elilawo elikhulu kakhulu hayi yikho lokho okungahloniphi lokho kanti-ke kudala kwakuhlonitshwa imfundla mina ngisazi ngikhula ngezwa ngomnyaka owodwa ngama-1944 kuthiwa intundla ngapha kodolwane akwaba into emangalisayo baboshwa labo bantu kwakungaphoki ngokuzingelwa nje mahlayana
ngena khonapho-ke baba mkandla mbona zani isikhathi sethu sesingalo sesihloko mangoye kumele kwenziweni kwezethu kunqabelwe konke khonokhu ukubulala iy'nyamazane zasendle
njengoba zisitsho kade ziyahamba umganga omude ngitshona umbunda seziwubone kumele kukhankaswe abantu bafundiswe ukuqakatheka kwenyamazana zeganga ngoba azizokudliwa kuphela zadalelwa ukuthi zilungise umhlaba uhlale uqondile ngobana nxa asithi abantu nxa bengangenela amagundwane bawadle wonke amagundwane lawo alo msebenzi wawo awenzayo okumele mhlawumbe adla izinanakazana ezingaphambanisa impilo zabantu lawo kandliwe athiwe abantu ngabakwazi ukuthi kule kusasa kulabantwana nezizukulwane ezilandelayo inyamazana zasendle ziyilifa
vala khonapho-ke ibaba Ndlovu
makube lo mkhankaso abantu batshelwe izinduna labosebhuku kube yibo ababuthanisa abantu babo babatshele nxa kuthe kwaphuma umthetho fundelwe abantu ngaphi langaphi fundiswe ukuthi inyamazana ziqakathekile
lapho sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Sawo Gakuba Ndlovu lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa lo Kips Dube we Studio 7. Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aguqule indlela akhangela ngayo uhlangothi lwabamabhizimusi amancinyane aqale ngohlangothi lwezemfundo oluchazwa njengolulokhe lusemuva ngoba lufundisa umuntu ukuba ayidinga umsebenzi athi ukubuyisungula yena. Abeke imithetho njalo ezakwenza kube lula kusomabhizimusi osakhulayo ukuba aphumelele athi lesi isimo ilizwe likiso. Intathe zindaba ethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngabasakhulayo abakumabhizimusi asakhulayo abasanda kuvela emhlanganweni osanda kuqhutshwa edolobheni leNairobi kwele Kenya weGlobal Entrepreneurship Summit ngesikhathi umongameli wakwele Melika umnumzana Barack Obama ethekelele lelo lizwe ngenyanga edluleyo. Iqula leZimbabwe labasakhulayo laba belibalisa amalunga alichumilane labo semabhizimusi abasakhulayo njalo betholiswa usizo lolwazi ngabe ofisi yommeli wakwele Melika kuleli. Ontanga laba bebengena umhlangano lozulu wokwethula obekuphezu kohambo lwabo owenzelwe kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu kumahofisi kammeli e-Eastgate lamhle mini lwe-Public Affairs Section. Umnumzana Thafazi Kwamakhura weMazwi and Emerge Water ngomunye wabangenela umhlangano njalo wathi okumqoka akufunde kwabanye abebekulo mhlangano labo yikuqakatheka kokusebenzelana lokubonisana. Okusekelwe ngunkosazana Nomvula Mhambi we-Disruptive Innovation othi ngaphandle kokuba uhulumende aguqule indlela abuka ngayo lolu hlangothi aluyi kukhula ngoba imithetho ilokhe ilukhuni njalo lungatholiswa mali ngoba inkokheli zingaluzwisisi. Bebekhona abaze kulomhlangano lamhla okuza kuzwa lokho abaze ngakho laba bekade beyingena lomhlangano obuphezu kokuthuthukiswa kwabasakhulayo laba ukuba bakhule kwezokuqhuba amabhizimusi abo. Omunye walabo kungubusani Leroy Bango ovele kobulawayo oveze ukuba kunengi akufundileyo kulokho kwethulwe ngamalunga aleliqula ebeliyengena lomhlangano we-GES.
Namuhla engufundileyo lapha ukuthi manxa ule idea ye-business yakho ungagijimisa imali kuqala. Kodwa into ekhona ukuthi i-idea leyo obuyelayo leyo iyeza ukunika imali nokuthi ukuthi imali izawunika i-idea. So into eqakathekileyo ukuthi i-idea obalayo le ube lothando le-idea yangkhona and i-idea yangkhona ibe yi-idea ole-interest ngayo. Kuyafana lokuthi nxa unothando ku-tourism ukuthi i-idea yakho iphumelele kungcono ukuthi i-idea yona leyo ibe ngeye-tourism ngoba uyabule passion.
Wathi uBango okunye akufunde kulabo abavele kulomhlangano kuyikuba kumele umuntu enze into ayithandayo hathi ukulandela abanye nje kungasi okuphuma enhliziyweni zabo.
And ungahlangana lenhlupheko phambili yabulolwazi ukuthi ngingazama kanjani ukulungisa njani into le. Enye into engifundileyo ukuthi nxa ule idea yakho ungayenzi uwedwa. Ngoba ungayenza uwedwa kuza kunzimela phambili. Kungcono ukuthi uhlangane labantu abajiyeneyo abangakunceda ukuthi i-idea yakho ibenjani iphumelele. Ukusebenzelana lamanye amele angusebenzelani wedwa.
Iqula leZimbabwe kubikwa kuyilona ebelile nani eliphezulu labantu abangenela umhlangano we-Global Entrepreneurship Summit GES wesithupha lonyaka wenziwe kusukela mhla ka-22 kusiya ku-24 kunyaka kaNtulikazi. Lomhlangano ubikwa usule minyaka eyisithupha selokhu wasungulwa ngumongameli wakwelemelika umnumzana Barack Obama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ekuvuneni lingabakhohlwa abahlakulayo ukulima kuphela. Ekuphakuleni ningabakhohlwa abageza izitsha lingadli amasilincisabelusayo funa baziyeke zilale egangeni. Lingabakhohlwa abanqekuza amakhanda likhuluma funa banikine ngokuzayo. Lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani. Lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa. Lingakhohlwa. Ofihla iqiniso yafana loqamba amanga othula ebona abathakathi uyaloya ohleka labahlebayo sehlebile ohlonipha isixhwalo uxhwalile umlilo wamasela kawothiwa. Lingaxotha amasela ukuze kutshontshe lina. Lingaxotha abacindezeli ukuze kuncindezele lina. Lingaxotha ababandlululayo qede libandlululelani ohleka isigwenqa somunye kaqala akhangele ezakhe enyawo. Lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani. Lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa. Lingakhohlwa. Ungagiyunyathela abanye ngembatata zokwebolekwa funa ukunjuzwa ukuthi ngezigabani. Ungandizeli kude laba liboleka impiko funa bazithathe abanini zowuphoxeke. Ohleli phezu kwesihlalo sabanikazi kangabaklolodela abahleli phansi funa bafike basithathe abanini sowaphoxeke. Othunyiweyo kamkhulu kulabamthumileyo oqhathiweyo kamkhulu kulabamkhashileyo noqhathiwe ngabantu kamkhulu kulabo. Lingabakhohlwa abantu funa balikhohlwe lani. Lingakhohlwa ukuthi abantu abakhohlwa. Lingakhohlwa lokuthi ngithele lingakhohlwa. Lingakhohlwa.
Sibonge imbongi uBongani Ncube ocula ese South Africa ukugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele bezikhokhela. Udaba lokubulawa kwesilwane useluveze inkinga yokubulawa amahlayana kwenyamazana kuthengiswa izitho zazo ngemali eningi kakhulu. Izisebenzi siqhubeka zixotshwa emankampanini afana loLoliwe. Sixoxe lolwela ilungelo lezisebenzi. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.